okuqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyachayela yathi imota kumbudlula ihamba ngenyawo kumbe ngezinye indlela, okumqoka ukuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile, akazifaki engozini. Ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi singakwenzakale ingozi yomgwaqo, izimoto azazisipho ukudlula mathayana nje zingasakhangeli ukuthi omunye uhamba njani. Kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi futhi phezu kwakhonokho. So ngakuzwa ukuthi umuntu udlula ngemota yakhe, kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe, ayichithe, athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo, okungaba yi-first aid kit.
Umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Esikhathini esiningi kulabantu abayabe begombolozele khonapho bekhangele, ayazethathela isifanekiso. Kumqoka ukuthi azibike njengomhlengi, njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid, okuyinto esikhangelele ukuthi umtshayeli wonke onecenge lokutshayela imota elizweni kumele abe esazi i-first aid. Kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba calm khona ngesikhiwa, ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo. Zona imota ezingene engozini le zicithiwe yini? Bacithwa amakhiye, ama-handbrake aba-oni kwafakwa kumbe lezinye emavirini, ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho. Imota engene engozini ibihamba ingananzelelwa umuntu sigcoke abanye abantu kumbe bese kuqhamuka umlilo khonapho. So kumele abantu bafake, abalimele bafake lapho okuphephe khona, bese benesigiswa-ke bekhangele ukuthi balimele njani, bancediswe kubizwe le-ambulensi ukuze bancedise.
Ibizwa njani le-ambulensi, njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu?
Kumele abantu bafonele i-ambulensi, esingathi kumele abantu bahlale beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo. Lapha eZimbabwe silama-ambulensi ambalwa agoqele esenjenambulensi omanzi, o-8, o-MRAD, City of Harare, City of Bulawayo, City of Mutare, City of Gweru, lamanye athiyathiyeneyo. Kodwa ikhona okuthiwa i-emergency number, leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe emergency calls only, uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo, uyakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayi, isimo esiyingozi. Kumbe ungakuzwa ukuthi umuntu usebenzisa i-econet, for example, njengomzekelo, ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.